ku VOA indebele
amachono zihloko siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuMpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni
zeqala lezomizo yizo ezikhangelelwa ngabantu that njengephathi izinto abathe xa kizo yikuthi khonoko bavuma ukuthi amasosha adula abantu amasosha kadubuli abantu engatshelwanga ukuthi bedula abantu.
Ogwalo lwe-report olumomethe impumela yophenyo lwembangela yodlakela lweHarare ngemva kokhetho lukhangelelwe ukucutshungulwa edalela ephalamende ngemva kokukhalaza kwabe-MDC.
Andi sibemnike lowo mlando ukuthi adile lamadokotela. Engizibuza khona ukuthi khona yena nguye ongakwanisa yini ngoba izinto ezifunwa ngamadoktor yimithi izinto zokusebenza nabe operator bemethi zabantu lemali zabo.
Uhulumende usekhethe umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ukuba akhokhele kungxoxo zokukhulumisana phakathi kwabodokotela abakhalala umsebenzi ngonyelayo. Inhlanganiso ye-AfriForum emele unkosazana Gabriela Engels ithi amapholisa kwele South Africa esethule ugwalo lokuthi unkosikazi Grace Mugabe abotshwe ngecala lokumtshaya i-warrant of arrest. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ugwalo lwe-report olumomethe okwaphuma kuphenyo lodlakela oluqhamuke eHarare ngemva kokhetho lonyaka lukhangelelwe ukucutshungulwa edalela ephalamende ngemva kokuba ibandla le-MDC selikhweze lesi isikhalazo kumlawuli walelo dale uMnumzana Jacob Mdenda. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC uDr. Bekithemba Mpofu uthi kunengi ibandla lakhe elikusolayo ngalolu gwalo.
Bona bathi ukuthi ngona abantu abashitayo ngamasotsha. Amasotsha anikwa instruction ngu-general. U-general wanikwa instruction ngu-minister of defense. U-minister of defense wanikwa instruction ngu-president. So, asingakuzwisisiyo kakhulu ukuthi kanti indaba bengazitshongo bona in no uncertain terms ukuthi u-ED nguye wavumayo ukuthi abantu beshuthe. Yikho okwenzakaleyo, ungakhali report, yikho okwenzakaleyo.
Ibandla lakho lithi lifuna okumonyethwe lugwalo lolu kuxoxwe ngakho ephalamende. Libone ngani lokho kuzagoqulana?
Singaxoxa ephalamende, yikho esizakukhuluma ukuthi kanti ngubani owanika infraction. It's clear ukuthi infraction yayinikwa ngu-ED. Nguye owa-appointa i-commission. So i-commission yona is not that independent.
Libe lifuna kwenziwe kuyini njengoba sesibona ukuthi i-report leyi isiphumile njalo akusabuyelwa emuva.
Adithi expect ukuthi bekhulume iqiniso but thina sasikwazi ukuthi sasikwazi ukukhuluma iqiniso ngoba abantu laba ba-appointwa ngu-ED. I-report yahamba ku-ED first. So lokho sasilakho but ngenxa yokuthi thina umaklante labantu abade bekhona ku-commission sasiba-respecta sasicabanga ukuthi ngona kwazayenza into ezaba le integrity in it but abazange khathesi abakhulumi ukuthi ngona ngubani o-instituta abantu beshute sonke khathesi sikwazi ukuthi ngu-ED.
Ibandla lakho lisola konke okukugwalo lolu kumbe kukhona okunye elivumelana lakho?
Not konke okukhulunyiweyo ku-report kurongo but ekugcineni kwezinto zonke ukuthi nxa i-report ingathi kwechu ibisithi xaxaxa entweni eziqakathekileyo then izinto eziqakathekileyo nezo yizo ezikhangelelwa ngabantu that njengephathi izinto abathe xaxaxa kizo yikuthi khonoko bavuma ukuthi amasosha adula abantu amasosha kadubuli abantu bengatshelwanga ukuthi bedula abantu instruction leyo yani wong iti. So yena kavume, engavuma ukuthi ngona icala, hayi mina ngavuma ukuthi lokhu ngakwenza. Lathi singamkhangela ngendlela, hayi ngendlela le yena afuna ukuzenza yona ukuthi ngona ethi wadubula ngenxa yokuthi
lo uDr. Bekithemba Mpofu umsekeli wesikhulumeli seMDC sixoxelaye eseHarare. Ukusenjalo izakhamizi zakobulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo impumela yocwaningo olwenziwe ngokhulumende lokudinga imbangela yokudlakela olubulalise abantu abayisithupha ngabebutho. Abanye bathi ucwaningo lolu ludlalise isikhathi nemali yesizwe njalo ababoni izixwayiso ezale ikhomishini zilandelwa nguhulumende ngoba elesandla ekubulaweni kwabantu ababengahlomanga. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi akaboni uhulumende elandela izicwayiso zocwaningo.
Mina ngibona ngani vele uma sikhangela i-commission kaMoklanthe kwakuyikuchithela uZulu weZimbabwe isikhathi lokumosha imali eyama-taxpayers. Ngenxa yokuthi uhulumende wakuleli uvele akazimiselanga ukuthi landele khonokhu okurecommendwe yi-commission, impumela yi-commission. So ngibona ngani lanxa nje kulama recommendations akade angaphathisa kodwa uhulumende wakulele akazimiselanga ukukhangela impumela ye-report lokuthi yenze khonokhu okukhuthazwe yi-commission.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uvumelane lo Sithole ethi lapha uhulumende ubambe uZulu ngamehlo ngokuqala ibandla eliphikisayo.
Hayi, sesidlalisiwe isikhathi sethu njengoZulu eZimbabwe, le mali sichithekile kodwa sinanzelela ukuthi konokane esakhulumayo kungakafakwa i-commission ukuthi amasoja abulela abantu yikho kuphumayo ku-commission. So sibona kusiba nzima for uhulumende lo ukuthi elandele ama-recommendations afakiwe yi-commission ikakhulu ngoba ulecala nguye owathuma amasoja, nguye njalo okhangelele ukuthi elandele izinqumo lezi ezibekwayo. So kuzaba nzima for them ukuthi belandele izinqumo zonezo ngoba bavele balecala elokuthi kumele bephendule icala, becasise ukuthi kwahamba njani njalo bakwenzelani ukubulala abantu. Njalo uma becala i-opposition siyakwazi izanu vele lomkhuba onjalo bake bakwenza ngesikhathi se-ground baform i-super zaphu lama-dissidents bakhombela kuzaphu bathola isizathu sokubulala abantu. Lamanje bacala i-MDC ukuze bethole isizathu sokubulala abantu abababuleleyo.
Obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Njabulo Ngwenya uthi ukucalwa kwebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance kakuqondanga kukanti ababulali babonwa ngumhlaba.
Thina esikunanzelelayo lapha ikuthi i-commission le esicabangela ukuthi kule sandla esivelela ngaphandle esingathi foreign hand akade izama ukugeza uhulumende lo okhona ngoba kuyacaca ukuthi imphumela yayo le yimphumela ecanduliweyo akusiyo mphumela ephathelane lobufakazi lobo obutholakeleyo akade kubuthaniswa yile i-committee singathi bekuyi-public relations program yokugeza luhulumende abonakale sengathi unguhulumende osemthethweni esingathi ngesilungu u-legitimate. Yikho ukubona kwethu ngoba kuyamangalisa shuwa ukuthi umuntu abantu badutshulwe umhlaba wonke ukhangele ukuthi ngubani odubulayo kodwa kuphume nje sokungathi sokugconwa abanye abantu kungasagconwa laba abayibo abenzelwa bobubi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Nyathi uchaze uhulumende njengomuntu obalekela icala.
Alapha namna ngokubona kwama kulanto abayilokuza ekuvala nje amacala abo ukuthi bazenza abantu aba right kodwa bona into abayenzayo vele beyibona ukuthi i wrong bazama ukusecure bona bodwa nje ukuthi into abayenzayo ibe ngani bona bayilandelela kodwa akulanto vele ezathutha abazayenza iphumelele kuyathula kuyala kuthulwe kunjani.
Impumela yocwaningo isolwe ngabantu abaningi bethi ababone uhulumende elandela iziqondiso ngoba nguye olecala lokubulala abantu ababengahlomanga njalo nguye osembusweni. Kube nelinye ihlekana elithi i-commission le iqhube umsebenzi wayo ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende usekhethe umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukuba akhokhele kungxoxo zokukhulumisana phakathi kwabodokotela abakhalala umsebenzi laye. UMavis Kamause thulela lolu daba ngogcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lethathele izindaba ngokuvunyelenwe edale labaphathintambo, umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa uveze ukuba bavumelene ukuba umphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo asebenzisane lomsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ukulungisisa udaba oseluhluphile lokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
It's not like the VP is the one who is going to be negotiating with the doctors. That's, but we'll say the Minister of Health.
Loko akutsho ukuba uVice President nguye ozakube exoxisana lalabo dokotela. Esikuthiwe thina ukuthi umphathintambo ngogatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana nguye ozakube esazisa uVice President Chiwenga nsuku zonke ukuthi zihamba kanjani lezo ngxoxo.
Umnumzana Lizwe Thodlana isakhamuzi seHarare ngomunye wabasola kakhulu leli nyathelo lokukhetha uChiwenga ukuthi akhulumisane labodokotela.
Ngoba okufunakalayo laphana yinto elula kakhulu ngoba amadokta afuna ihoro elihambelana lempilo ekhona kathesi, lathi sonke abasebenzayo sifuna ihoro elihambelana la okwenzakala kathesi. Okwesibili, okwemithi, kumele imithi ibe khona esibhedlela.
Uthi ukunika uChiwenga lowo msebenzi yikuphosisa nxa kukhanyelwa imbali yakhe esikhathini sangemuva ngesikhathi abongi bekhalala umsebenzi.
Kanti kungaba njani ukuthi yena uVice President simazi ngokwakhe izixosha amanesi esenzeni sekukwethusela kuphela amadokta ngenxa bembona babesithini uzasitshaya uzasixotsha uzasenzani.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Nkosi Khona DVD uthi ukukhethwa kukaChiwenga ukukhokhela ekukhulumisaneni labodokotela abakhalala umsebenzi kuliphutha elikhulu.
Kathi sisikhuluma nje so singezwa ukuthi esibhedlela ba-expectani ngoba kulesikhathi babanjwa ngendlela engayisiyo kwathiwa nathi ngeke emsebenzini sokumele ukuthi u-apply ukuthi ukuze uphenduke emsebenzini and sebemnike lowo mlando ukuthi adile lamadokotela. Engizibuza khona ukuthi khona yena nguye ongakwanisa yini ngoba izinto ezifunwa ngamadokta yimithi, izinto zokusebenza nxabe i-operator bencedisa abantu le mali zabo. So ukuthi yena uzabancedisa njani khona lava la manje usisi.
Unkosikazi Mtshwangwa uphinde wazisa ngolunye udaba abaluvumelane njengedale labaphathintambo lokuba baxotshwe abahlezi ngaphandle komthetho emapulazini. Umphathintambo ogatsha olubona ngezomhlabathi lezokulima uretired Air Marshal Parents Shiri uchasisa kabanzi phezu kwalolu daba.
We have identified where they are and we are proceeding with the evictions. As what will happen to them.
Sesisazi lapho bakhona laba bantu njalo siyaphambili ngohlelo lokubasifusa ukuthi kuyini okuzenzakala kibo. Sikhangelele ukuthi bazobuyela lapho abavela khona. Silohlangothi lwe-social warfare oluzabasiza nxa laba bantu bethe bahlangana lenkinga.
UThodlana ulisole kakhulu leli nyathelo lokususa ababikwa behlezi emapulazini okungekho emthethweni.
But abakhona sibili abahlezi ezindaweni abahlalisa yibona ababusayo abasenzi banjebanje ababanjwa yibona ababengela abantu. Khonokho angikholi licebo elibi ukuthi bebakhiphe, but ngibona kumele kube kulinganiswe ukuthi umuntu wonke nxa wayenjalo laye kaphume kungakhethi ukuthi umuntu bani ophuma khonapho.
Okunye kokuvunyelenwe kulomhlangano owenziwa ngolwesibili maviki wonke wequla labaphathi ntambo, uNkosikazi Mtshwangwa utshela intatheli izindaba ukuba kubalisa uguqulwa womthetho olawula ngezemfundo elizweni okuzosiza ukuthuthukisa uhlangothi lwababalisi abafundisa izifundo zesayensi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umthethwandaba kamanje eHarare usukhulule ababalisi ababotshwe izolo ntambama eRowa bephakathi kokutshengisela ngokufola. Usithi akulabufakazi obeneleyo obukhomba ukuthi kulecala abalidalayo. Ababalisi laba abangamalunga enhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, bebefola besuka eMutare besiya eHarare, njalo bebekhangelelwe ukuthi namhla bazafika bethulele umphathintambo obona ngezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, izikhalazo zabo. Ababalisi laba abafuna ukuholiswa ngemali yedola leMelika bake babotshwa ngomgqibelo odluleyo besemacheka, kodwa bakhululwa ngumthethwandaba weMarondera ngesizathu esifanayo. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale emthethwandaba namhla, sixoxele siphathamandla se-ARTUZ uNkosazana Catherine Jubani.
Imilikhesi yangikhona bekuthiwe ibheyili, so umejistrate uophozile ibheyili ne-rimandi layo futhi wayi-opposa, so was been acquitted of all charges. Ibheyili kade kuthiwe $50 per person, si-fourth subject to each month uzabhadala $14. Phiwe kuthiwe khona simatshe singazange sithole imvumo emapholiseni, kuthiwe kasidliwanga amapholisa. Okwesi-two, bakhulume kakhulu nge-tagis odali khonso yikho yadischarge-wa ngakho khonokho.
Izizathu zokulahlela kathana icala lokunye bathe kuyini?
Kuswelakakazi okugcweleyo ngeteti okutholakeleyo ukuthi besizihambela peacefully, ukuweva amaplakada ukuthwala ibhana asilocala, njalo besihamba kuhle eceleni komgwaqo ngoba isteti sona besesithi thina besihamba sibhlokhe umgwaqo si-intasiya labantu abahamba umgwaqo. I-defense yethu isikhulumile ecourt kwasiqala kuthi hhayi thina kasicala, yonke into kade sisemthethweni. I-Amalgamated Rural Teachers Union is a registered trade union, i-trade union esemthethweni elezincwadi zayo eziphilile.
Thibe likhangelele ukufika namuhla eHarare, ligqiba uhlelo lwenu lokufola lisuka eMtare, seliza kwenzani kathesi?
Secretary General esithi kuza kuba le-press conference kusasa. So ku-press conference ikho uzakhulunywa khona-ke i-way forward, kodwa ukuqhubeka hhayi siyaqhubeka asibuyele emuva.
Kodwa esitokisini lilele kuhle yini izolo?
Hhayi, asilalanga kuhle, amasela angcolile kuyanuka, silele kabuhlungu sebilele mvuko ziyanuka. Bengabafana bebe-crowded kakhulu, thina silele nje kukhoridi, kodwa hhayi bengaminyananga. Kule miya kungcolile kuyanuka, mathelisa khona ayanuka.
Lo uNkosazana Catherine Jubane isiphathamandla senhlanganiso ye-ARTUZ sixoxela eseHarare. Ibandla leZANU-PF lithi uhulumende uzaqhuba inhlelo zokuhuga izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziphenduke ekhaya zizovuselela ilizwe. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni waleli bandla omkhulu oqhutshelwe esigodini ngempelaviki. Leli bandla lithi uhlelo lolu kumele luqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eMelika kanye lakwele Bhilithani. Kambe lungaphumelela yini lolu hlelo? UNtungameli Inkomo uxoxele ngcwethi kwezombusazwe njalo eyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, uDr. Nkululeko Sibanda.
Udibona ukhona ngalokuthi izalo nxa ingazama ukwenza lokho, abantu abaningi ikakhulu ingcwethi yabafundileyo badifaye ukuthi bacabanga ukuthi bangathemba yini izanu, njalo basuka kulezi ndawo ezithize abakuzo bezolanda ubudlwangudlwango bona bokuthi lamafutha afana lepetrol katholakali. Kanti izanu nxa kuyikuthi abantu abakudiaspora ibaqakathekisa, kungani ingabanikanga ilungelo lokuvota? Ngibona ngani khonapho yikho lapho eyavele yaphambanisa khona esibangeni esikhulu okokuthi kuzabanzima ukuthi abantu beZimbabwe abasemazweni ale democracy batholakale bekhela kwele Zimbabwe ngoba behugwa iZANU PF. Mbone ngani izifiso zikamukela lezi kuphela iZANU yazi ukuthi kakhulu umuntu oyithemba njalo abantu laba kudiaspora bathanda into ezile-intimate, into ezithembakalayo, into ezibonakalayo ukuthi kusasa yazo ingaphi. iZANU ngeke ithembise lokho njalo siyehluleke kakhulu lo president weZANU u-first secretary ukhanya umuntu obusilizwe ngodlame kuphela.
Mhlawumbe njengoba besithe sebezabaqakathekisa abantu abakudiaspora engxenye sebezabavumela ukubana bavote besemazweni abakuwo.
Kutho ukuthi phela lolo hlelo liyabe seluhlelo oluzamele ukuthi uqale kuwokhetho abantu laba beZimbabwe besebethemba ukuthi iZANU ingabe izimisele ngempela ukwenza izinto eziqondileyo loba izinto zangkhona zingenzi ukuthi yona ingaphumeleli kudaba lokhetho. Ngoba phela kumgceke ukuthi abantu beZimbabwe abangaphandle kwamanye amazwe ngabantu abasebejwayele njalo asebefuna ukuthi iZimbabwe iwele demokrasi.
Kuyini kahle kahle okungenziwa nguhulumende okungenza uhlelo lwabo lolu luphumelela okungahuga mpela abakwamanye amazwe?
Into enhle ukuthi uhulumende weZANU bethole umkhokheli webandla le-MDC okhaliphileyo njalo esingamthi ngesilungu i-statement obethe yena angabancedisa nxa kungakhuphiswana ngendlela yokuthi kungalungiswa njani into ezithile eziqakathekileyo ezifana nokuvumelana ngendaba yamavoti abantu abakudiaspora. Ngibona ngani bangalandela uhlelo lukapresident Nelson Chamisa abalulukwayo olule-5 points bangafika esibangeni sokuthi bazithole mhlawumbe sebesenelisa ukutshenjwa ngabantu beZimbabwe nomhlaba wonke jikelele loZulu. Into ezifana le commission of inquiry le abayenzileyo kwabhalwa iripoti engaqondakaliyo ngazenza ukuthi abantu abaningi bakholwe indlela iZANU ezama ukuphatha ngayo ukubuswa kwelizwe.
Lo ngu-Dr. Nkululeko Sibanda, ingcweti kwezombusazwe njalo eyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inkuthazo yabebandla leZANU PF yokukhanga izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ukuthi ziphindele ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte esingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu baseMadagascar abaphindele ukuyavota ukukhetha umongameli ngemva kokwehluleka ukuthola onqobe ngesilinganiso esikhulu kukhetho olwenziwe ngolwezi phakathi kuka-Andry Rajoelina noMark Ravalomanana. Esethula iziqondiso zokusebenzelana lamanye amazwe awezekazi le-Afrika, umcebisi omkhulu kulobo budlelwano lelemelika uNational Security Advisor John Bolton ubike ukuba ele-China yisitha esikhulu esilakho ukuphazamisa ubudlelwano bemelika lamanye amazwe alelo zwekazi. Inhlanganiso ye-AfriForum emele unkosazana Gabriela Angels othi watshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe kwele South Africa nyakenye ithi amapholisa asethule ugwalo lokuthi unkosikazi Mugabe abotshwe ngaleli cala i-warrant of arrest. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Embikweni awethulele abezindaba kwele South Africa, umtshutshisi ozimeleyo enhlanganisweni ye-AfriForum umnumzana Gerald Nel uthe lokhu kutsho ukuthi unkosikazi Mugabe uzabotshwa angaligcoba kwele South Africa.
That is what happens if there's a warrant of arrest issued. But further than that, they presume there will be no process of...
Lokhu yikho okwenzakalayo nxa kukhutshwe i-warrant of arrest. Kodwa ngaphezu kwalokhu sikhangelele ukuthi kuzaqala uhlelo lokucela uhulumende weZimbabwe ukuthi athumele unkosikazi Mugabe ngapha kwele South Africa azohlonisiswa. Kufanele ngikukholwe ukuthi uhulumende weZimbabwe uzakwenza lokho okufanele akwenze.
Ngokukhitshwa kwalencwadi yokuthi unkosikazi Mugabe abotshwe sekwamukelwe ngabaningi kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lokhu kufanele kube isifundo esikhulu kunkokheli zonke zeZimbabwe.
Uyasuka lapho osuka khona ebuyezoganga elizweni labanye abantu ukudelela abanye abantu ibizwe lelo lomthetho walelo lizwe. So mina ngithi benze kahle impela Afro Forum ngavuselela la macala yenza ukuthi warrant of arrest ibe khona. Akabotho lo mama kwenzeke kube yisifundo kwabanye abantu ukuthi abantu besifazane bengahlukunyezwa.
Kodwa-ke esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uyaphikisana lenyathelo lokubopha unkosikazi Mugabe esithi isenzo nje se-Afro Forum sokufuna ukujezisa uMnumzana Robert Mugabe lemuli yakhe ngokuthathela abamhlophe amaplazi eZimbabwe ngesikhathi esabusa.
Abayenze kodwa ngibona ngathi it's a waste of time. Akekho umuntu ozovuma ukumela ngoba inzondo ekhona basaselawa vele kakhulu kuMgabe ngoba wabathathela amaplazi so basafuna ukuziphindisela le yanto. Okuthi vele angibona ukuthi even i-government angibona ukuthi ingabuya ibasekele ngaleyo nto yabo leyo. Bazalokhu beya nje bebhadala izimanana kodwa nje into iyaphela emoyeni le.
Kodwa uNkosazana Mercy Bundla uthi kufanele wonke umuntu ohlukumeze abesifazane ajeziswe ungakhathalekile ukuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazana.
Injabulo yami mina ilapho ekuthenini asingavumelini owesifazana ehlukumezwe owesifazana ngesizathu sokuthi maybe ulamandla ule power. Nxa kuyikuthi wayezivikela njengoba echo kutsho ukuthi iqiniso lizavela. Nxa lakhona kuyikuthi wayemhlukumeza udade kutsho ukuthi lakhona iqiniso kumele livele ajeze okumele ajeze.
Unkosikazi Mugabe utshaye unkosazana Angels nyakenye ngesikhathi emfica elamadodana akhe kwenye ihotela eSandton eJohannesburg. Kunsukwana esanda kwedlula unkosazana Angels uvulela omunye wamadodana kamnumzana Mugabe icala esithi yena labangane bakhe bayamhlukumeza ngokumlandelela bezama ukuthi kwesulwe icala lokumangalela unina. Ngimelesi 7 eJohannesburg kwele South Africa ngiwuBenedict Nhlapo.
Wayengumdlali wenguqu uRonald Gidiza Sibanda uthi abadlali asebathatha umhlala phansi kumele bengalahlelwa khatshana ukuze bechathekele abasakhulayo ulwazi abalalo. Intathezindaba yethu Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abadlali bomdlalo wenguqu asebathatha umhlala phansi bahlangane enkundleni eluveve esedolobheni lakobulawayo ensukwini ezedlulileyo lapho kudibane khona iqembu ebelibunjwa ngabadlali abaphuma edolobheni lakobulawayo kanye lelinye ebelibunjwa ngabadlali abakade bevela esikolweni iHarare. Inhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe yebiqoqela umdlalo njengendlela yokukhuthaza ukuba abadlali asebathatha umhlala phansi bemanyane ukuze benelise ukuba bephathisane lapho nxa sebethe babhekana lenkinga abahlangana lazo empilweni. Wayengumdlali weqembu lesizwe wadlalela njalo amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints, amaZulu kanye leDynamos. URonald Gidiza Sibanda utshele intathelizindaba ekupheleni komdlalo ukuba isifiso sabo ngesokuba bephathise ekulolongeni abadlali abasakhulayo ukuze babe ngabadlali abalohlonzi.
Uthabile kakhulu ngoba sibonene la bantu abagcina kudala oGilbert boni lokho befithi njani. Hasi abathatha sofake kuma-national team structures bencedise ama-coaches ethu njengoba singahlohli. Eqinisweni ngakutshela into eyenzakele ngiphuma lapha enkundleni uzamangala. Ngithe ngiphuma ngabona abafana abadlala ama-juniors zabiya bangigijimela bathi coach isifundile. So kutshengisa ukuthi kule nto engiyenzileyo abayifundileyo. I hope lami ngathola isikhathi lami njengomuntu webhoromele ngembavakatshela abantu bepractice bancedi ngathi lapho engingathika kodwa yakunceda abantwana ngoba ngabethu ekuqineni sincedisile izwe lethu lathi ngathi singaba lebhora elingcono phambilini.
Umongameli wenhlanganiso yeFASA uDesmond Maringwa ukhuthaze inkokheli zamaqembu bazichathe abadlali asebathatha umhlala phansi esithi miningi imisebenzi abangayenza engasiyo yokuqoqesha. Abanye abadlali abaphatheke kulo mdlalo oqhutshwe ngempela viki edlulileyo ngababalisa uThile Babiri Sithole, uDominic Sithole, uPhilip Jambaya, uGolding Dube, uDaisy Kapenya, uBruce Chuma, uJoel Luphahla, uHebert Dick, uGift Longa Senior, uCesar Dube, uCesar Khoza, uChipo Thotso, uEfrem Mazarura, uPhilip Sithole, uJustice Majavi, uBrighton Tuwaya, uGilbert Mushanga Jike, uAshley Rambane Pasi kanye loDavid Sengu. Kukhangelelwa ukuba ekuqaleni komnyaka ozayo iqembu lakobulawayo kube yilo elizavakatshela esikolweni iHarare. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.